umnumzana ezonjamisa ngomunye wabasekeli bakamnumzana Morgan Tsvangirai ababalisela unkosazana Thokozani Khube lonumzana Elias Mzuri. Abaningi bathi bekungamelanga afakwe yena omncane phakathi kwabathathi laba ngoba uveza sobala ukuthi nguye osizathatha isikhundla sikaTsvangirai yena ophatheke ngomkhuhlane. Ingcitshi ezicubungula ezombusazo zithi lokho kuphakanyiswa kukajamisa kungaphezela umlilo wokuxabana obukhona phakathi kwabasekeli bakaTsvangirai, uMzuri lomakhube labo abakhanya befuna ubukhokheli baleli bandla. Umnumzana Leopold Mnende enye yalezi ngcithi ithi uTsvangirai ufeseleke kulungisisa ukufuthelana kusebandleni lakhe, njalo inyathelo lofaka uJamisa asekwenzile kuzahle kulibulale.
Ukwenziwa nguTsvangirai asatshiyananga nalokhu owakusizwa umgaqo. UTsvangirai yena bekufuze ebizele iCongress, esebizele iCongress abantu bekhethe umuntu abamfunayo, ngoba lokhu akwenzileyo kungabulala iparty e-MDC. I-factionalism ayisoziphele ngalokhu. Khale sizwa kuthiwa uKhube nabomzuri baseGoli bakhuluma ingxoxo ezingavunyelwayo yiparty ye-MDC, kungenxa yokuthi babonile labo ukuthi uTsvangirai usesenza izinto ngendlela engayisiyo, indaba engahambanga kuCongress abantu bamkhetha yena lo Tsvangirai.
Omunye njalo oyingcitshi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Richard Mahomba uthi loba kungaba lokuxabana phakathi kwamalunga ebandla leli akwenzileyo uyakujabulela.
Okuqakathekileyo esikubona lapha ngokuthi khona ibandla le-MDC liyananzelela ukuqakatheka kokuthi ibandla kufuze lintshintshe ubukhokheli, njalo kuyafeza obala ukuthi i-MDC lebandla eliqakathekisa ukuthi intsha itholakale ingaphambili kwezokukhokhela. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi uma lokhu sokube njalo, abanye abakhokheli kwe-MDC labanye abasekeli baleli bandla kufuze besekele lesi sinqumo esesethulwe ngumnini bandla we-MDC uDr. Morgan Tsvangirai.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi yezinafu ashifunye uthe ukuthuthukiswa kukaTsvangirai kujabulise abasakhulayo akade sebekhalala ngezombusazwe besithi kukhanya zabanikeza amathuba okukhokhela.
Kuphakanyiswa kukamnumzana Nelson Tsvangirai ukuthi abe ngu-acting president we-MDC kuyinto ke esiyamukelayo, ngoba ukuphakanyiswa kwakhe ayishuthi kuphakanyiswa yena yedwa, ayishuthi kuphakanyiswa Nelson Tsvangirai, but kuyikuphakanyiselwa kwama-youth wonke awelizwe jikelele, ngoba kuyanika ke i-confidence especially kuma-youth akade engakhangeleli ukwenza into zepolitika, but babona ukuthi no, lathi sile siyakwanisa ukuphiwa i-chance yokuthi sikwanise ukuzibusa, siyakwanisa ukuphiwa i-chance ukuthi sesihambele sihambe phambili.
Ingxenye abasakhula ye-MDCT ikhulume namhlanje imela umgcinisihlalo wayo umnumzana Edson Chisiba, ixwayisa uMakhube loMzuri bona abase-South Africa lapho abayehluza udaba lomanyano owe-MDC Alliance. UMzuri nguye okade ephethe ubukhokheli be-MDC umnumzana Tsvangirai engekho. UTsvangirai ubephethe ubukhokheli be-MDC Alliance, kodwa khathesi nguye osekhokhela umanyano lebandla emele uTsvangirai. Ezinye ingcitshi zombusazwe zithi ukukhishwa kukaMzuri lokungakhulunywa kukaMakhube kuhle kutshengise ukuthi uTsvangirai ubevele ezifunela ukuthi uTsvangirai athathe isikhundla sakhe yena sephumula. UTsvangirai wenelise iminyaka engama-40 yokuzalwa ngeviki ephelileyo osokumnika ilungelo lokuba ancintise kukhetho lwalo nyaka esikhundleni sokuba ngomngameli welizwe phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. Imele isifo 7 ngeHarare, ngimkhipho libhebhe.